labantu bakobulawayo lokhu lingenelisi ukuthola imali emabhanga wona apha ikhulu lamadola kuphela ngeviki kuthi le mali kamakhalekhukhwini ecottage ayisebenzi kahle osekuthiye iningi labantu lisebunzimeni ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo Usamabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sokuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukuthilela kwemali emabhanga hayi ngathi vele akula improvement kulokhe kusiba worse and worse. Into ezimangalisayo njengabantu beZimbabwe kubobhizinisi baseZimbabwe imali siyibone zigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi ukusilela kwemali emabhanga kukhulisa ubugwelegwele.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lamanje uhulumende elethele imali entsha kodwa umehluko kasiwubone.
Unkosazana Makhosemvelo Gumede uthi ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ubuqili lengozi zemigwaqo.
Sesihlala sekusesekukhiwu nje kuphela eshiweni njalo nje i-congestion esisethawuni ayisaqedakali wesile godi lavalwa ngale okungamabhasi wabo lokho bathe basinika khona kuyagcwala vele bathatha first preference ngama-tap card asikwazi lokuthi senze sesingohlela silayinile nje i-congestion esisenza ama-accidents namhlanje emakhethi ngikhuluma nje ngisiza la bekule-accident.
Ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngomnyaka odlule umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola $300 emabhanga ngeviki njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela kodwa udubo lolu lokhe luqhubekela phambili le ndwendwe emabhanga lemagalajini sekuyihlala yenza. Okukhanya sokuhlukumeza abaningi khathesi yikuthi bebecabanga ukuthi mhlawumbe kuzaba ngcono ngemva kwekhefu lapho sebelungiselela ukuvulwa kwezikolo kodwa kakunjalo. Ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.